Eladeni wesifazana wayechiya umuzi kayise ayekhonza kumkakhe lapho ayekhangelelwe ukuyaphilisana laye bakhe umuzi bakhulise izingane bendawonye nxa besehlukana kube ngokwesikhathi esifitshane hatshi eside kakhulu. Lo wawungumsebenzi wababili umama lobaba. Ubaba kusazakala ukuthi nguye ophuma ukuyazingela ukuze anakekele imuli umama ebona ngemisebenzi yasekhaya. Kodwa konke lokhu sokwaguquka kulandela imisebenzi esigcwalisa abantu endaweni zonke zamagumbi amane womhlaba. Inani labesifazane lithe xaxa kuleli lihlezi lodwa libona bayeni kanye kumbe kabili ngomnyaka lapho bethe bathola ikhefu emazweni abasebenza kuwo. Besekusiba labomama bayibo abaphuma besiyazingela kokuziphilisa ngokuyathengithengisa amadoyili lezinye izinto ezincane okubehlukanisa labomkabo okwesikhathi esithile bathi sebephenduka bafice izinto seziwonakele ekhaya. Kuvamile ukuzwa ngabahlala iminyaka belindile ikakhulu abalabomkabo abayaphetheya kolwandle bengela amaphepha aqondileyo okuyasebenza lokuhlala khona asemthethweni. Unkosikazi Maggie Swela oyisakhamuzi uthi baningi abesifazane abangobaba labomama ezimulini ngenxa yabomkabo abasebenza phandle kwelizwe. Uthi lokhu kulakho kudala ukungaziphathi kulabo abathatheneyo kanye lasebantwaneni abaswela imilayo yaboyise. Uthi kuthi lalapho baba bethekele kube nzima ukuthi babeke umthetho ngoba beyabe bethekele okwamalanga amalutshwane ngemva kwesikhathi eside okushiya besifazane betheswe umlando omkhulu owokuzama ukukhulisa abantwana abalobuntu bebodwa.
Ukukhuliseni abantwana kusho ukuthi indawo kababa iyabe ingasekho, umama nguye oyabe esezama ukuthi akhulise laba abantwana, njalo ungafica ukuthi kwesinye isikhathi abantwana banalaba bagcina bengasalaleli bese besenza ezinye izinto ezingaqedakaliyo ngoba besele lo mama yedwa. Njalo nxa ubaba ezaphenduka uyafica ukuthi yena uyabe engakwanisa ukuthi abakhuze laba abantwana ngoba ehlala labo isikhathi esilutshwane, uyabe efuna ukuthi nxa angafika lapha abathabise abenzele izinto.
Uswela uthi lokhu kubulala izimuli ngoba kungalula ukuthi ababili abatshadileyo bagcine ubuhlobo omunye ekhatshana okweside isibanga. Uthi lokhu kulakho kudala ingxabano hathi phakathi kwabathatheneyo kuphela kodwa lasebantwaneni kanye lakuzihlobo.
Uyabe sefika ezenza nje ubaba othembekileyo, lo mama la ezenza umama othembekileyo ngoba indaba yekhondoma isozikhulunywe khonapho. Ngokunjalo uyafica ukuthi abantu bagcina sebethelelana imikhuhlane enjenge-HIV, kanti kwesinye isikhathi ubaba ethe phenduka efica lo mama usezithwele uyakwanisa ukuthi amtshaye umama lwana kumba ambulale kumba esizwa amahungahunga ukuthi ungakhe uselabanye ubaba, uyakwanisa ukuthi agcine esenze ezinye izinto.
Amapholisa kuleli athi kuvamile ukuthi ngeva kwamakhefa njengekhisimusi kube namacala okubulala amaningi kakhulu abesilisa bebulala omkabo. Amapholisa athi lokhu kubangelwa zinhlupho ezisuka ziqhamuke lapho omunye esethe wangathembakali kumbe omunye nje emcabangela okusuka kudale ingxabano. Inhlolisiso yezahlakalo ezinje amapholisa athi siveza ukuthi silinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% yamacala wonke ahanjiswa emthethwandaba lapho okuyabe kubulewe owesifazana uyabe ebulewe ngumkakhe kumbe ijaha ngoba esale waganga kumbe ecatshangelwa ukuthi engabe wakhomba omunye. Unkosikazi Cynthia Manja oyisakhamuzi uthi ngaphandle kodlakela oluba khona kuvamile ukuthi labo abaphila behlala khatshana lakhatshana babe sengozini yokuthelelwa igcikwane lengculaza kumbe eminye nje imikhuhlane yengulamakhwa. Uthi lokhu kuvame kwabesifazana ngoba bengelawo amandla okukhuluma ngokuzivikela kubomkabo emacansini kungakhathalekile ukuthi bebehlukene kwesikhathi eside kangakanani.
Ingqondweni leyani yokuthi bazi-initiate-ele ukuthi khona for safe sex for example balutshwana umama nje ongathi kumba ukhuluma ngokuthi yena athi kumba abuye lamakhondomu kumba aqasa ukuthi ufuna ukusebenzisa amakhondomu vele there are very few women abakwenza khonoko.
Unkosazana Lindi Ndlovu oyisakhamuzi njalo uthiwa kwabesifazane benakekele imuli sokulethe inguquko emthethweni yelizwe ukuze inanze ukuqakatheka kwabesifazane kokhuliseni abantwana. Uthi imithetho enjengale enika abesifazane imvumo yokudingela abantwana amaphepha okuhamba kanye lalo okhangelelwe ukuba khona kusisekelo esitsha sombuso olinganisa amathuba abesilisa labesifazane emntwaneni i-guardianship iyakhwabitheka okwamagama ngoba iveza ukuthi lo hulumende uyakubona ukuguquka komumo elizweni.
Sisinqumo lesokuthi omama bathathele abantwana ama-birth certificate ukuthi labo they are not deprived ukuthi bayenze ezinye izinto, sebekwanisa ukuzenzela izinto eziningi ezikhonsena abantwababo kanti ukuthi bamelele obaba. Abanye obaba babevele bengekho, so ukuthi uzumelele umuntu ukuthi abuye akwenze khona lokho ebesukuyakuthathela isikhathi eside, so nxa uzenzela ubangcono.
impumela yohlelo lokubalwa kwabantu kuluhlangothi olubona ngolusebenzi olweZimbabwe Statistics Agency olweCensus iveza ukuba ilizwe lilabesifazane abaningi kulabesilisa. Phakathi waleli nani, kufunyenwe ukuthi abesifazane yibo abaningi kulabesilisa abakhulisa abantwana bebodwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela obaba bayadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe abaliwa kumbe ukubalekelwa ngomngabo labofilakazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.